Ngemva kwensuku ezintathu uJesu efile, abesifazana ababona lokhu kusenzakala bahamba ebhalwini lapho uJesu ayengcwatshwe khona. Bathi befika bafica ilitshe lisusiwe, njalo isidumbu sakhe singekho. Babanjwa ikumangala okukhulu kakhulu. Bathi belokhe bemangele, kwavela ingilosi ezimbili zathi kibo, lidingelani abaphilayo endaweni yabafileyo? UJesu kakho lapha, uvukile. Khumbulanini amazwi alitshela wona esaphila, ukuthi umsindisi uzahlutshwa, abulawe, kodwa avuke ngosuku lwesithathu. Bathi besizwa la amazwi, bakhumbula lokho okwakutshiwe nguJesu. Basuka bayatshela abafundi bakaJesu, kodwa abafundi bakaJesu abazange bakholwa amazwi abawazwayo. UPetro wasuka waya ebhalwini lapho uJesu ayengcwatshwe khona. Wafica isidumbu sakhe singekho, wabuyela njalo kubafundi. Kuthe ntambama yalelo suku, behlangene bendawonye, uJesu waziveza phakathi kwabo. Babanjwa ikwesaba okukhulu, becabanga ukuthi yisipoko. UJesu wathi kibo, lingesabi, yimi, bambanini izandla zami, bambanini inyawo zami. Isipoko asila nyama, asila mathambo futhi. Bagcwaliswa yinjabulo, kodwa belokuthandabuza enhlizweni zabo. Wababuza uJesu wathi kibo, lilokudla yini na? Bamnikeza inhlanzi lohlanga lwenyosi. Wadla phambi kwabo, wavula ingqondo zabo ukuba bakhole lokhu okubhaliweyo eBhayibhelini, ukuthi umsindisi uzahlupheka, abulawe, avuke ngosuku lwesithathu. Lina lingabafakazi balezi zinto. Hambanini ke izizwe zonke, lichumayele ukuthethelelwa lokuphenduka ebizweni lomsindisi. Lihlale njalo eJerusalema limelele umoya kaNkulunkulu.